eZimbabwe umkhuhlane wesihudo sekholera usuhlasele abambalwa edolobheni leChegutu osekubangele ukuba ilizwe lihle lihlale liqaphele livikela ukumemetheka kwaso. Umphathintambo wezempilakahle uDokotela David Pararenyathwa ukhuthaza abantu ukuba bahlale behlanzekile njalo bagijimele esibhedlela bengabanjwa isihudo abangasizwisisiyo. Ekhuluma eseChegutu, uDokotela Pararenyathwa uthe umkhuhlane wesihudo uvame ukuba khona lapho abantu abanatha khona amanzi angahlanzekanga. Umqondisi wezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo uDokotela Edward Sibanda uthi leli dolobho alikabi ngitsho loyedwa osethe wabanjwa ngumkhuhlane wesihudo.
Mayelana lomkhuhlane wekholera koBulawayo, wona ubungakafiki kodwa sesiwuzwile ukuthi usukhona kwamanye amadolobha, ikakhulu edolobheni laseChegutu lapho kule namba elenani labantu elithile eselifile ngalowo mkhuhlane. Kodwa koBulawayo njengoba ngitshile ubungakafiki, kodwa nxa uthe wafika sinequla labantu abasizisebenzi zakoBulawayo ezempilakahle lezokuhlanzeka, ngisitsho i-environmental health likhokhelwa ngudokotela, kuligoqela lamanesi lama-health promotion laba abantu abaguguzela kakhulu ngezenhlalakahle ngempilakahle lokuhlala kahle lokuhlanzeka kumbe ukuphila impilo esingathi thina impilo enhle. So ke laba abantu iqula leli selihambile laya eTonkove, esibhedlela seTonkove lapho esile ward evele ilungiselelwe abantu abale mkhuhlane ethelelanayo esingathi infectious diseases ikakhulu esihudo. Limkhuhlane leli ward ke sebebonile ukuthi sebefake konke sokukhona, and okungakabi khona sebekwazi ukuthi yikuphi kusile kanjani njalo bazakuthola ngapi.
UDokotela Sibanda uthi njengekhansili sebeqalile ukulungiselela ukuqhamuka kwalo umkhuhlane njalo lezisebenzi ezizabamba lolu hlelo kunye labongi sebekhona. Isibhedlela sofuba iTonkove Hospital kulapho okuzabe kuselathelwa abantu abalomkhuhlane wesihudo koBulawayo.
Sikhuluma nje udokotela lowo ubeseHarare ngeziki elipheleleyo lapho akade endawonye labanye abe Minister of Health lama-donors kumbe ngithi abaphethe izimali abanjengabo-WHO, World Health Organization labo-UNICEF, ukuthi sibonene ukuthi lo mkhuhlane nxa uthe wafika siwenqabele, siwubambe useChegutu, ungaze wasabalala ilizwe lonke njalo ungaze wafika koBulawayo. Sesikwazi esikuswelayo koBulawayo ukuthi lo mkhuhlane nxa uthe wafika sizakwenzani. Lezi sebenzi okuzamele zibe khona nxa sesathola even oyedwa wokuqala olalowo mkhuhlane ukuthi yiziphi, zihlala ngaphi, ama-phone numbers azo angaphi, iwaphi, zizakhokhelwa ngubani, zizahamba njani. So wonke lokho sokusendaweni yakho. Kodwa esingakukhuthaza kakhulu yikuthi abantu bangaze badla izinto ukudla bengagezanga, ikakhulu into ezifana lezithelo. Bagezise lezo zithelo nxa zingezigezisekayo njalo bageze bona. Ukuhlanzeka kuqakathekile bantu bakithi, njengoba besitsho ukuthi ukuhlanzeka kuseduze lobungcwele. Ngakho-ke ingcekeza ilakho ukusithelela umkhuhlane, sife sibulawa isihudo ngenxa yobuchapha. Ubuchapha kabufuneki, sicela ukuthi uBulawayo ahlale ehlanzekile.
Umeya wedolobho lakoBulawayo uKhansila Martin Moyo uthi ukuhlanzeka kuyinto emqoka njalo benza konke okusemandleni abo njengekhansili ukuba batholise uZulu amanzi ahlanzekileyo lokuba impompi ezithwala amanzi engcekeza azichithi lamanzi engakafiki lapho ahlanzwa khona andubane ayesebenza njalo emapulazini aduze ledolobho lakoBulawayo.
Ukuhlanzeka lehygiene kuyinto eqakatheke kakhulu ngoba siyabe singafuni ukuthi abantu bethole imikhuhlane engababulala nxa yokuthi kukhona esehluleke ukuthi sikwenze. So senza konke okusemandleni ethu ukuthi sibone ukuthi abantu banatha amanzi aclean, akula imikhuhlane ethelelwayo eza lapha koBulawayo. Sile monitoring and surveillance program eye-Department ye Health lapho bakhangela khona ena singena amaclinic ukuthi abantu ababuyayo babuya bebulawa yimkhuhlane bani, kulo mkhuhlane yini okufanele sethuke siwenqabele. Yizinto ezikhona, zinhlelo ezikhona zolezo.
ukuhlanzisa kobulawayo unkosikazi noMathemba Nyoni uthi izikolo sezazise abafundisi ukuba bazivikele ekubambeni umkhuhlane wesihudo babafundisa lendlela zokuzenqabela.
Ezikolo sokukhuthazwa abantwana ukuthi bahlale behlanzekile isikhathi sonke ukuthi bazivikeleni umkhuhlane wesihudo lo osuthe waqhamuka esabelweni sechebhuthu. Njalo umkhuhlane lo unakho ukumemetheka sibili ugcwale ilizwe lonke nxa abantu bengananzelelanga. Osokuqakathekile ukuthi abantwana babekwazi ukugeza izandla izikhathi zonke engadli bevela ethoyilethi ukuze bazivikele emkhuhlaneni lozo ngoba ulutho vele umemetheka.
Ikhansili yakoBulawayo isikhuthaze uzulu ukuba ageze izandla sikhathi sonke engangena esambuzini, agezise imbhida lezithelo bengakakudli, bapheke badle ukudla okuvuthiweyo, njalo phezu kwakho konke banathe amanzi ahlanzekileyo. Ikhansili ithi abantu ababanjwa isihudo koBulawayo ngabantu abayabe beze lomkhuhlane endaweni abasuka kizo, ngakho-ke abantu abahlale beqaphele ikakhulu kuzethekeli ezisuka kulezo ndawo ezilalo umkhuhlane. Umkhuhlane wesihudo uyahlasela ingqe siphi isitho somzimba, njalo uyagijimisa ngesisu uqeda amanzi emzimbeni. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.